people ibrezo lo ibinga ngiyahlala ukuthi cha umuntu ngoqotho umuntu ebeyohlala indaba zabo ebezifake ku agenda yabo kodwa kunoka imphumela ngumnyaka uthambela kakhulu ngoba abantu umongameli wethu kuphume ukucaca kakhulu ukuthi no alimfikekele into lezi ezabafakshini anisisi ndawo kodwa sifake amandlethu ekuvuseni umkolomo wethu welizwe yabo okungumqoka kakhulu kuloku
Baba Sibindi wena labanye bonke kade likhangele lilaleli ukuthi kuzaphumani okuphumileyo lapha libona ngani uqhakathekile yini kumbe belikhangelele okunye nxa sikhangele ukulwisana kade kusenzakala kubo Twitter ku social media la phakathi kweziphathamandla zeZANU-PF
thina indlela esikhangele ngayo sikhangele ngamafastela sikhangele okwenzakalayo kuZANU-PF wona ngani umsindo wabo lowo lokhu siyaphambili phela ngokukhangela ukuthi iZANU-PF ngabona bonke abantu abalengqondo abalalelayo ababonileyo vele khona bezaxotshwa abanye nxa uzile i-statement esisithi khona omama besithi khona kumele kuma-vice president angu-2 khona kumele kube nomuntu okumama kutho ukuthi ngokukhangela kwethu ukuthi kuphela lo munye lo ongade esemsindeni lo naye ofuna ukubangisa bazamkhipha kuphela
baba Chuma uyayizwa indaba abesifazana kumbe ngithi uhlangothi lwabesifazana lubiwa luchotshozela ukuthi omunye wabasekeli bakamongameli kumele abe ngowesifazana yikho ke kuzahamba bani khona lapha phakathi kwababili bona laba abakhona
emdlalweni wabakhulu labana yiona bathe khona bona thina lapha sikhokhelwa i-one center of power ukuthi amandla wonke siwafaka endaweni eyodwa ngako-ke iwasenofakelana yiyo kuphela ile mvumo ekufaka abantu ezikhundlele ezinjalo ezamo-vice president asiyo nto engakhuma ngayo mina ngoba noma zifise ngibe ngumvisa ubani i-one center of power lana yiyo kuphela elelilungelo akodi sihambelana
kodwa ke liyavuma abantu bezana ukuthi kulokulwisana okukhona okwe-factionalism ekhona njengoba sikubonile ku-social media
ababa ukulwa vele kukhona akusoze kwaswelakala khangela kathesi ukudabuka okwenzekale ku-MBC from kusuke ezosileni kwasuka o-job zikala kwasuka omithi kwasuka omangoma waba lama-MBC bakasengupendini yabona yiyo kwa mtu waifakshinalizm ukuthi abantu abavumela kuyento lati-ke thina singcono kodwa yikuthi na noma sisiyela sinjalo singakusiku-one umbrella iZANU-PF asikaphumi noma ukukulavela kusoziye ukuswela
kodwa kuhle yini yinto enhle yini
yinto embi ngoba into yonalana nxa sokuliya kunjalo abantu kabasafaki i-energy yabo ukuthi ona besebenzele uluntu sebefaka i-energy yabo ukuthi bebena kube nemdifenda yikho bona umangameli ekuphumesesobaba athi no into leyenzayo imbi akemiyekele ngoba ayisisindawo ayisiniki ukuphucuka iyasilimaza ngoba instead yokuthi bona ngisifake mina isikhathi sami le-energy ukuthi ngithuphukise ilizwe lakithi sengifake isikhathi sami le-energy yokuthi kumele kundilize omunye ngilimaze omunye kumbe lami ngifuna ukuzivikela lapha funa ukuzi-attack manje khonaphana isikhathi sentuthuko siyavela ngayo so yinto embi kakhulu asiyifuni
baba Sibindi kuthiwa la ngini ngapho kukhona khona lokho kokuxabana
uyabona wathi khona umbazi omubi nxa ebaze wakhekisa ublenisa ncwele sakho ukuthi yiswade sibuthungu yikho kuthiwo nguthuma nxa kuxatshalwe ku-m d c bathi yi-split thina ku-m d c asilasplit utenta ibithi wawona waxotshwa ephathini kwazobuya umangoma bawona lo tenta ibaphuma ephathini ngale kuzano kungaphuma umuntu kuthiwa kaphumanga kuxotshiwe ngapha kithi kuthiwa isiliti bona basilti khathesi ungakhangela kwelakithi ezimbabwe iphathi eyiyo estable iphathi ephilayo iphathi esebenzayo kugrawundi i-m d c t yiyo ekhona kuphela ele directing esikwazi ukuthi sifunda ngegovernment. Ubaba uthuma uyala ukuvuma iqiniso njengomuntu omdala uyalivuma ukuthi kulokulungisana kwezamaphilo. Oso yikho owakhipha omama uMjuru phandle, oso ufuna ukukhipha uMnankagwa phandle. Yikho ukulo abakwenzayo. Bexatshaniswa ukuthi umdala naye umongameli wabo kafuni ukuphuma esikhundleni e-92. Kwabe kuthiwa ngumuntu ohlakaniphileyo, kwafakwa omunye omncane phela ukuthi athathe oku, but iyayalela esikhundleni.